njoba ngihlala ngisisho ilizwe lethu liprayizisa lokhu esho ukuthi i-democracy okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyela uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani awula nto embi ngakhona okwakwaliswa umongameli wazikhulumela ukuthi hhayi yena usenele ngo-2028 kodwa-ke abanye abantu abathi hhayi bona bafuna ukuthi ngabe uyaqhubeka so yimbono yabo osokusele yinto ubonakala ubona kwenzeka kanjani-ke khonoko kuphela kodwa-ke ukuba le mbono etshiyeneyo vele kuyavunyelwa ngoba ngithembe yakwazi ubana likhona eliqula khonapha phakathi we-ZANU PF abangavunani lakho abanye bavuna lakho yikho oku-health in any organization ukuthi ona vele abantu asoze bababona ngelisho elifana naye abasoze bacabanga imicabango efana naye kuzatshiyana lapha nalaphana osokuhlala kuphela ukuthi khona sizelwa kwalo thatha the majority takes today kuphela nje
singathi-ke ema-Tarlelands region lawo bulawayo likwenza nini khonokho kwenzakala kwezinye indawo
kayishiyo khomande ishu phela le into eyenziwa ngabantu nxa befuna ukuyenza so nxa ubona kungenzakala kushi abangafuna ukukwenza ngabe ngafuna ukwenza bangakwenza kuba usoze bekwenze akukhathalekile njengoba ngisitsho imibono iyashiyana so awungeke wathi una kuzenzakala kumba usoze kwenzakali okukhona ukuthi ona labasebenzi besebenze ngoba befuna ukwenza khonokho so nalabo abangakenzi kusho ukuthi hhayi abangafuna ukwenza kumbe ngikhona bezakwenza akwaziwa into ekhona kumele lokuthi ubone ntona kuzaphuma kanjani kuzaqhubeka kanjani.